Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 mpalakazi 2020 ngupresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje kufika abantu abathathu bebulawa yi COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo ababele babo bengabakubulawayo oyedwa enguwe Manicaland. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose yamathathu 280.
Nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama statistics ayiwa aqondileyo njalo sibathela indaba eziqakathekileyo ezayo zokuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngako kwabantu ngobulili.
Intethelo zindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence.
Ngazalelwa enkaya, ngafunda eChelly Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001.
Uhlelo Woza Friday leviki lendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqoka Moyo wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kufika abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo, ababili babo ngabakobulawayo oyedwa enguwe Manicaland. Lokho kukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu 280. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi 10,424 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 elizweni. So kusile abazinkulungwane ezedlula ezithobaminembili 8,754. Abaloke beqiniswa yilo mkhuhlane bayidlula inkulungwane eyodwa 1,390. Izwekazi le-Afrika khona kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million belegciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 52,824. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisithupha 65.4 million ababanjwe belegciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.5 million kubika abekolishini le-Johns Hopkins University laseMelika. Silokhe sikudaba lunye olwe COVID-19, izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngokukhathazeka okukhulu isixwayiso esethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa izolo esithi abantu kabadonse ziqini ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-coronavirus nxa bengafuni ukwethulelwa imigoqo enzima yokuphila. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Ramaphosa wenze lesi simemezelo ecela ukukhathazeka kakhulu ebusweni bakhe.
Our main problem is that
uhlupho yikuthi sekulabanye abantu abangaselandaba lokuzivikela kulo mkhuhlane we-coronavirus.
And the basic prevention measures are not being followed.
Izolo inani labahlaselwe i-coronavirus ngosuku leqelisuka kunkulungwane eyodwa lengxenye from 1500 ophelweni kwalwezi lahlala phezu kwezinkulungwane ezine 4400. Kutholakale ukuthi idolobho le-Nelson Mandela Bay esabelweni se-Eastern Cape yilo elihamba phambili ngokumemethekisa leligciwane. Leli dolobho lihlele lethulelwa eminye imithetho elawula ukuhamba kwabantu, ukuthengiswa kotshwala lemibuthano. Nobanje kwezinye zonke indawo zelizwe kuchiwe imithetho ivele ilapho evele ikhona ivumela abantu ukuphila lokusebenza bekhulekile. Izalwane zeZimbabwe zithi isimemezelo sikaRamaphosa sibachiye belokwesaba. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mercy Mbundla uthi okubathokozisayo ukuthi imingcele ichiwe ilokhu ivuliwe.
Kujabulisile kancane khona lokhu ukuthi akusavalwanga imingcele, ngakho sesizokwazi abanye bethu ukuthi beyekuyabona izihlobo zabo. Ingathi iphose yonke imdeni yethu ithembele kuthina ngapha esise South Africa ngayo yonke nje indlela yokuphila ongayicabanga. Ngakho ukuvalwa kwezwe futhi kabutsha bekuyo kuzatsho ukuthi kutsho ikhisimusi elimnyama elilendlala elingelalutho.
kodwa ake sinisizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kusegcekene ukuthi isixwayiso sika Ramaphosa sokuthi lomkhuhlane ususiza ngamandla sikhomba khona ukuthi ingozi isisemnyango.
Yeah, sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo ngoba kunje nje just cabanga ukuthi iyekha kumele ubhadale certificate se COVID inkalakatha lezimali kumele ubhadale imali ye transport abantwana bafuna ikhisimusi bafuna ukudla izikolo ziyavula next year ngapha siphuma ku lockdown enzima imali uyayithathaphi kungenzeka uthi usekhaya umnanga kwala aveke enye imbandela ye lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphele umsebenzi ngapha ngale khaya kawusebenza.
Iningi labeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela lezokwethekelela bona bathabile besithi bebecabangela ukuthi lezi ndawo zizavalwa kodwa ke umnumzana Salim Abdul Karim umgcinihlalo wekomiti exwayisa uhulumende ngokulwiswa kwecoronavirus uthi sabelo seGauteng leWestern Cape sisengozini yokukhuphuka kwenani labahlaselwe yicoronavirus okuzenza zethulelwe imigoqo enqabela ukuphila ngokukhulekileyo. Le yinto egcizelelwa umgcini isihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena yena uxwayisa beZimbabwe kwele South Africa ukuthi bengabingxenya labo abamemethekisa lomkhuhlane.
Ngasingayekethisi ukuthi sigqoke ama-mask, singayekethisi ukugeza izandla, singayekethisi ukuthi silandele imigomo efakwayo ngabezempilo ukwenzela ukuthi igciwane leli lingamemetheki kugcine futhi sesibuyela esigabeni sokuthi kuyavalwa ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi kabalamsebenzi ngendaba yokuthi sangena ku-heavy lockdown ngo-March.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisiyagalombili over 800,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Abantu abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili over 21,000 sebebulewe ile gciwane. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yintsele izindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, gender based violence. Lokho kuphume emhlanganeni wemfundiso lokulimukisana lentethele izindaba ngokuqakatheka kokubhala indaba lokusakaza ngendlela engayanyisile ukwehlisa isithunzi sabahlukumezekileyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, yiwo abaqoqa umhlangano wokufundisana lokucebisana lentathelo izindaba ngendlela enhle yokuthapha izindaba eziphathelane lokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili. Lumhlangano wenzelwe e-National Art Gallery koBulawayo. Umqondisi wenhlanganiso yamakhosikazi, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi intathelo izindaba yizo ezilomthwalo omkhulu okwethula indaba eziqakathekileyo ezilakho ukuphathisa umphakathi ukuthi aguqule indlela acabanga ngayo ngokuhlukunyezwa ngobulili.
Yibo abantu abalemandla okufinyelela indawo zonke zelizwe. Ngakho ke kumele sinazelele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ze-GBV sinika abantu ama statistics ayiwa aqondileyo njalo sibathela indaba eziqakathekileyo ezayenza ukuthi umphakathi utshintshe indlela ecabanga ngayo ngendlela okuhlukumeza ngakho kwabantu ngobulili.
Unkosikazi Thuli Ndlovu intatheli indaba uthi kumele kuvikelwe omama abaphethwe kakubi bengachaywa emphakathini ngendlela ezakwenza ayangeke ngalokho okumehleleyo.
Qathekile ukuthi nxa intatheli izindaba zikhangela indaba eziphathelana lazo nalezo sinanzelela ukuthi siyazama ngendlela zonke ukuthi siyabavikela ngoba singabi ngabantu labantu ukuthi siyabafaka phambi kwamehlo abantu ukuthi wonke umuntu ahlabone ukuthi lwani umuntu obhalwe ngayo onje nguye bekukhulunywa ngayo.
Unkosazana Sizakele Ndlovu intatheli izindaba yeZimbabwe Broadcasting Service uthi uhlukunyezwa ngobulili akukhethi loba zona intatheli izindaba sihlangana nalo lolu hlupho.
Noma ungubani kuyenzakala ukuthi uhlukunyezwe endlini and singafike ebangeni lokuthi ngiyenelisa ukukhuluma kunganceda omunye umuntu ukuthi ah okay so I see mendle nkinga kwenzakele kulola lola lo.
Unkosazana Thubelihle Moyo ofundela ukuba yintatheli izindaba uthi kuqakathekile ukuba indaba zokudlwengulwa zibhalwe ngonanzelelo ngenhloso yokulimukisa uzulu.
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana indaba lezi zibhalwe emaphepheni ngokubana uyaphathisa uzulu ngokukhetha i-awareness ebantwini.
Unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development uthi kuqakathekile ukuthi intatheli zilobe indaba ezizasiza umphakathi.
Uma bebuyela endaweni ezifikeneyo lapha abangabe besebenza khona benelisa ukuthi bakwazi ukuthi masikhangela endabeni zokudlwengulwa ngobulili, nxa uloba udaba uyakwenza ngayiphi indlela engabe izaba lusizo ikakhulu kulowo ongabe ezithole ekudubo olokudlwengulwa ngobulili.
Umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ekhuluma lephephandaba leNewsday eBindura lapho asungule khona indawo yalabo abaphephe ekudlwengulweni uthe ukuhlukuluzwa ngobulili kudinga ukubambana kwenhlangothi zonke eziphathelane labantu abahlukumeziweyo ukuze abantu bathole usizo olupheleleyo. Ukuhlukuluzwa ngobulili lokhe kuluhlupho olukhulu emazweni omhlaba okugoqela eZimbabwe lapho omunye kwabathathu kubomama abaphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kumachumi amane lasishiyagalolunye 49 sebeke bahlangana lohlupho lodlame oluqondiswe kibo ngendlela ezehlukeneyo. Kuthi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini i-27% sebeke bahlangana lokuhlukunyezwa emacansini. Umhlangano wemfundiso lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development abathi banxuse intatheli izindaba zonke kungakhathalekile ukuthi ngezesilisa kumbe ngezesifazane, kodwa ungenwe ngezesifazane eziningi kulezintathu kuphela zesilisa. Ingcwethi zokwethulwa kwezindaba zihlala zikusola lokhu ngoba kuveza ukuba indaba zokuhlukunyezwa ngobulili nezokudlwengula zikhanyelwa angathi izindaba zabesifazana kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izithupha zokugqiba izifundo ebafundini basekolishini eleUniversity of Zimbabwe abangaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Umkhosi walo nyaka ubungafanile weminyakeni ngoba ungenwe ngabantu abalutshwana kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okwenze imuli eziningi ziwulandele ebulenjini. Iphephandaba le-Herald libika ukubana ngemva komkhosi lo uMnangagwa udlulelele waya kusehlakalo sokusungula ngokusemthethweni ukwakhiwa kwesigodlo sengcwethi esizahlolisisa indlela zokuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ese-Agro Processing Center. Sokusele inyanga lensuku ezimbalwa ukubana uMnumzana Joseph Biden agcotshwe kuba ngumongameli weleMelika loba nje kungakacaci ukubana umongameli Donald Trump okhona manje uzavuma ukubana wanqutshwa kukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzagcotshwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo loba uTrump elokhu etshaya phansi ngenduku esithi waqhilwa kukhetho olusanda kwenziwa. Kodwa akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Okwamanje uTrump katsho ukuba uza kuya emkhosini wokugcotshwa kukaBiden njengoba engavumi ukuba wanqotshwa. Abacubungula ezombangazwe bathi ungcono uTrump ahambe emkhosini lo ukwenzela ukuthi kube nokutshiyelana isikhundla sikamongameli ngendlela ebalulekileyo. UTrump kukhanya engani ufuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. Bakhona abakusekelayo lokhu, labanye abathi abafuni la kumbona duzane le-White House besithi ufake ilizwe leMelika edakeni. Omunye wabafisa ukuthi ancintise kukhetho lolu nguMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi odabuka eZimbabwe olandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Kuningi mina njengomuntu omnyama ukukhulunywa wakuTrump engivumelana nakho kuningi kakhulu. Engakuvumiyo yiloko ukuthi uthi yena ubakuTrump ngo-2024 ukhetho lweMelika uzoba naye efuna ukuthi ngabe uyalungenela. Yilo phela idemoni esilwa nalo e-Africa. Kodwa ke mina ngabonga kakhulu uma uTrump ama-Americans engakuvuma khona akuvumeli ukuthi ubakuTrump angene ngo-2024 akonteste election e-Melika. Ngabonisa thina abantu abamnyama ukuthi alikho iqiniso elivela kubelungu uma siphile nalo thina. Into kakhulu amazwe ama-third world countries nezwe lakithi eleZimbabwe baba nenkokheli ezakhwa yibo abelungu esahlala nazo zigugile zasibulalela ilizwe zasibulalela impilo zabantu bamnyama. Now America is being exposed just a matter of time ukuthi abantu bamnyama sibone ukuthi singono kakhulu sisodwa singenawo lo mhlobo ngoba nangu kokwenziwa wabo Trump is exposing yonke nje into embi ebivele ifihleke izenzo nje ezimbi ze-America nami njalo ngithi hayi baba Trump ngena baba ngo 2024
kodwa umnumzana ahloniphani Bindi Moyo ohlala eGwanda esabeleni sematerial south uthi uTrump kumele asuke esikhundleni engakacabangi lungokungena ukhetho ngomnyaka ka 2024.
Trump akaphuphe embusweni engafuni ukusebenzisa ubuqili nobutsotsi nakho konke kuyabonisa ukuthi uthi ufuna ukuba le ngqondo yomunye uhulumende esimaziyo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mpofu othi ukwala kwakhe ukuvuma ukuthi unqotshwe ukhetho lolu nguBiden kuyangisa kakhulu.
UDonald Trump ikhona into obeyibalekela okunye uyenzwa yibugwala. Uyabona umuntu mayenigwala akafuni ukuvuma ukuthi uyehlulwa. Uzambone ecijima edobha amatshe umbone ukuthi ligwala leso. So ngichaza ukuthi vele uzoyenza yonke into ofuna ukuthi ayenze kodwa inyeke iphumelele ngoba manje yena uluzile. Phela uBiden uwine ngamalengis ngoba ushayo usebenzi ofunekayo waphinde wafaka u-26 phezulu. So kubonisayo ukuthi no uwinile lo baba. So Donald Trump umele avume ilizwe likhululwe upresident asebenze sibone ukuthi uzoyifaka yini i-Africa.
UTrump ukhangelelwe ukuthi ngempela viki kuza kuya esabelweni seGeorgia lapho kumele kwenziwe khona ukhetho lwamalunga edale le-Senate ababa nguChiki loBhanqa ukhetho olwenziwe ngolwezi. Uzabe ekhankasa kuleyo ndawo ikhankasela abakubandla nama-Republicans. Kulabanye abakubandlaleli abathi okwenziwa nguTrump akuhambelani lalokhu akhuluma ngakho esithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo sikhangela uqonga wenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho. Ele Botswana lithi limanye isinqumo salo sokuvula imingcele lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya umemetheka ngamandla phakathi laphandle kwelizwe. Leli lizwe lithi lithethe wonke amanyathelo okubona ukubana izeluleko zonke ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo ziyalandelwa emngcelweni yonke evuliweyo ngolwesibili. Ngenhlekelele zindaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana oyi-immigration unkosikazi Anna Mokgethi uthi ilizwe lakhe lithethe isinqumo esiqondileyo ngokuvula imngcele ngolwesibili. IBotswana ibike ngenyanga edluleyo ukuthi izavula imncele phakathi kwamazwe agoqela eSouth Africa, Zambia kanye neZimbabwe. Lokho kulinyathela lokuzama ukufudumeza isimo somnotho sona esithundubezwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi ukuvula kwemncele kuza ngesikhathi nani labantu abatholakala benomkhuhlane we-COVID-19 eBotswana lemazwe nangumakhelwane ukugoqela iZimbabwe lisiya liqonga. UNkosikazi Mokgethi uthi iBotswana izaqhubeka iqinisa amanyathelo ukubona ukuthi zonke iziqondiso zokwenqabela umemetheka we-COVID-19 ziyalandelwa.
Let me indicate that we are very much ready and willing to facilitate movements of people and goods.
Kahle ngitshengise ukuthi silungele ukuvulwa kwemngcele ukuze kuhambe impahla kanye labantu. Izisebenzi zogatsha lwethu zaqhubeka zisebenza loba imingcele yayivaliwe. Ngakho besivele sihlale silungile.
Has always been there and has never been disturbed.
Umkhethi njalo uthi kakhulu abezimoto ezithwala uZulu bazabhekwa ngelihlo lokhozi ukuze kubone ukuthi bayalandela iziqondiso ze-COVID-19. AbeBotswana kwele Zimbabwe abafana lomzana Andreas Banda bemukele ngenjabulo ukuvulwa kwemncele besithi bakhangelele ukuyabona ihlobo labangani ekhaya. Imncele lokhu yavalwa ngombibhido ngesikhathi igciwane le-corona livuka ubhedani.
Ukuvulwa kwamabhoda yinto iningi eliyithakazelelayo kakhulu ngoba ukhumbule ukuthi kusukela ukuqala ngo-March abantu abakayi ekhaya, abantu abakahlanganile emoli zabo, kodwa la manje imingcele sivuliwe osokusuka ukukhathaze ukuthi umkhuhlane ngani uyanda lapha kwele Gaborone singazi ukuthi asisoze siwuthatheni siwusa ekhaya.
Omunye obevame uhamba phakathi kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe, uMnumzana Mthabisi Dube uthi abantu baphakathi kwelitshe leMbokodo ngenxa yesimo se-COVID-19.
As much as sifuna ukuyekha, ukuqonga kwama cases ze-corona kuyasethusa. Ngabe kuyenzakala ngabe kasihambe ekhaya, kodwa at the same time sebelesikhathi bengaye ekhaya phose umnyaka wonke, so ungayikhangela indaba yakhona, it's a catch 22 situation.
Elebhotswana lithi abafuna ukuchapha umncele kumele babe nesithupha esitshengisa ukuthi bahloliwe bathola bengelagciwane le-corona, njalo singabi sidala ukwedlula amalanga amathathu. Phezu kwalokhu, abemota ezithwala uZulu kumele bazigezise ngamanzi alesiyepakane eminingi, njalo kungathengiswa ezidliwayo phakathi kohambo. Abaningi bamabhasi abahamba phakathi kweBotswana leZimbabwe bade bakhangele ukusungula ihambo ekupheleni kwayo nale iviki. Ngakugcine leZimbabwe, abezempilakahle labo bathi izihambi kumele zibe lesithupha esitshengisa ukuthi umuntu uhloliwe wathola lengelagciwane le-corona, kodwa singabi sidala okudlula amalanga amabili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisakron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza uthi abadlali bakhe kumele bakhuphule izinga lokudlala lapho abazadibana khona leqembu laseMozambique eleCosta del Salo kuhlandla lesibili lomdlalo owe-preliminary round yomncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium ngomgqibelo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-FC Platinum linqobile Costa del Sol nge-2-1 kuhlandlela kuqala elomdlalo ngomgqibelo odlulileyo, kodwa uMabheza uthi abadlali bakhe bebethathelwa kalula ibhola kulowo mdlalo.
Kunesikhathi lapho ebesiphunga ulahla khona ibhola, mhlawumbe imbangela ukuthi abadlali laba badlala kakhulu bengadlali ibhola. Ngalokho-ke kumele sibaphe ibhola belidlale, ngoba ukugijima bebegijima njalo baqinile. Singenza njalo sizalungisa sidlale ngcono emdlalweni obuyayo.
UMabheza ugade ibhasisi hamba njengoba iqembu le-FC Platinum liqale amalungiselelo okuphatheka umkhankaso we-CAF Champions League lomqeqetshi u-Hendrikus Pieter de Jong, yena olahlekelwe umsebenzi ngoba engela amaphepha adingakala ukuba aqeqeshe kuleli zinga. Abahlehlele iqembu le-FC Platinum eMozambique nguRalph Kaundira kanye lo-Elias Magura, njalo ukuhlohla kabili lidlala lingekho ngekhaya kulibeke esimeni esihle sokuba lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano, ngoba iqembu le-Costa del Sol kuyabe kumele linqobe ngamagoli amabili ukuze kube yilo elidlulele laphambili. Iqembu elizanqoba ngomgqibelo lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Plateau United de-Nigeria kanye le-Simba Stars yase-Tanzania kusigaba esilandelayo somncintiswano. Onompimpi abazaphatha umdlalo ngomgqibelo phakathi kweqembu le-FC Platinum le-Costa del Sol ngabavela elizweni lase-Zambia abathi uKasokota Kafulitere okunguye oyabetshaya impembe, emaceleni kuyabe kulo-Romeo Kasengele kanye lo-Chiwo Kapemba Sinyangwe, usithi unompembe wesine Mujani Sikazwe. Usikomishi umdlalo u-Inacio Manuel Candido odabuka elizweni lase-Angola. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki silendlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo uQuincy Gqoka Moyo, yena-ke osebenza ekoBulawayo. Asizweni lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
UQuincy Gqoka uthe eqala nje ukucula umdumo wakhe wengoma zokholo wasuka wazithwala, waba nomntwana kuyinto eyamnika umdlandla omkhulu wokusebenza ngamandla, yena-ke udabuka komnyama obambile enkayi.
Ngazalelwa enkayi, ngafunda eChili Primary School, ngafunda njalo eHlangabeza, ngafunda njalo eNyanda Secondary School. Ngaqalisa ukucindezela idlalade lami lokuqala, ngaqalisa ukucindezela ngo-2001, ngaliphumisa ngo-2004. Hhayi, idlalade layenza kuhle sibili, langifaka lami ezingeni, lami ngazizwa ukuthi hhayi ngumhlabeleli ngenxa kama-turn. Nanamhlanje uyadlala emoyeni, abantu bayithakazelela lelo dlalade.
Uyasebenza uMamoyo njalo uhlezi egcinezela umculo wakhe ukuze ajabulise abalandeli bakhe.
Ngilamadlalade amathathu. Elokuqala ngumy turn, elesibili ngubeauty of salvation, elesithathu ngugrace upon grace. Sasemncane nganjalo ulalela ubaba Derek Nzimande, uTrombone Mpofu, uBrian Sibalo, yibo abantu abayenza ukuthi ngifune lami ukuthi ngicindezele owami umculo.
Wakhe uthi wafikelwa umcabango wokucula ingoma zokholo wahle wamangazo.
Ngikholela ukuthi ngilobizo olokuthi ngichumayele ivangeli likaNkulunkulu likaJesu nxa ngithengisa umculo wami abantu bawuthenga bawuthakazelela. Mina olwami uhlupho nje ekade ngihlangana lalo uhlupho lokuswela imali lama resources okunjengama musical instruments. Abantu bayawuthakazelela umculo wami but ngenxa yokuthi angila ama videos babe bengakwazi ukuthi yini endlabelayo.
Umnandi umculo wakho qoqoka. Lizibani kubalandeli ungakahambi.
Ngithanda ukubonga abalaleli ngosekelo lwabo kusukela ngiqala ukucindezela idlalade lami lokuqala. Kukhona okutsha okuzayo, ngisanda ukuvela e-studio ukuyocindezela idlalade lami lesine. Umculo wami lingawuthola kuma-social platforms, lingahamba ku-YouTube lifike lidinge uQuincy Gqoka Moyo kumbe uQuincy Moyo, lizawuthola umculo wami. Kunombolo ezithi 0775817657. Ngiyabonga.
Umculo othoba inhliziyo esucelelwa ngoQuincy Gqoka Moyo obesilibazisa kuhlelo kwaza the Friday. Umdumo wengoma zokholo uNkulunkulu alibuze lonke njalo libe lempilaso lemnandi igama lami ngezwe Jesus Banda.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kufika abantu abathathu bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Ababili babo bengabakobulawayo, oyedwa engumanikaland. Intetho lezindaba zikhuthazwa kubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender-based violence. Kuhlelo Woza Friday liviki besile ndlovukazi kwezomculo wengoma zomdumo wokholo, uQuincy Gqoka Moyo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lezisayo, Mupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muri